ulembu lowo kuthiwa iVote 2263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka 2013 lwaze lwahlonitshwa zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga, ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-internet ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela imisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet, unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet.
I-Vote Watch 263 i-project enzwa yimisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka 2018. I saw project enzwa sayiyenza ngo 2013, kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje, kodwa kulolu khetho sikhangelele ukuthi abantu bathini ngendaba ye-registration, baza kuthini ngesikhathi kulama rally, ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini. Njalo ekutshoni khonokho babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka 2013, kuyini okutsha okuletha kithi.
Lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wemisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo, yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela kuthuselana ngomnyaka wokhetho.
The Vote Watch program is part of our access to information campaign, which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintatheli izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesebenzisa ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhalekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasi leli.
Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba, kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi, ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini, ifike ebantwini abajiyeneyo kakhulu emaphandleni. Kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele, ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise kubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko, ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva.
Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze yimisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogramu lelontshwe yimisa yasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalists ukuthi athumele intatheli yemani, ethumele information, ethumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media, njalo esetholakala ukuthi efikele newspaper.
IVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo wemisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiyuGibson Bebe.